Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its national determined contributions and committed to a condition of 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe lamhlanje emhlanganweni ophathelane lokuguquka komkhathi oweclimate change owenzelwa eGlasgow kwele Scotland.
Sesibonile eZimbabwe ukuthi ngelinye lamazwe elihlukumeza ama-journalists kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awanamtsha yiyo okuthiwa wathunjwa ngabantu ama security agents. Nanamhlanje ula muntu oseke wabotshwa kumba wabuzwa amapholisa ukuthi indaba katawanamcheyiwa ihamba njani.
Intatheli zindaba zeZimbabwe ikakhulu ezisebenza zizimele ziveza ukukhathazeka ngokwephulwa kwelungelo lazo lapho zisebenza. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha kusiya kwelithumi lasikhombisa yokuzalwa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe lamhlanje emhlanganweni ophathelane lokuguquka komkhathi oweclimate change owenzelwa eGlasgow kwele Scotland. Emazwini akhe uMnangagwa uthe eZimbabwe lizinikele ukwenza konke okusemandleni alo ukwehlisa inhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi, ikakhulu ukungcoliswa kwawo zintuthu eziphuma emoteni kundizamtshina leminye imichina. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganeni lo owe-COP 26, uMnangagwa uthe yena lohulumende wakhe bazinikele ukugcwalisa iziqondiso zezivumelwane ezizalotshwa emhlanganeni walonyaka, kodwa udubo nje ukuthi ilizwe lakhe libhekane lobunzima obudalwa izijeziso zenotho athi lazitheswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wakhuthaza amazwe athuthukileyo ukubana ancedise amazwe angabayanga lasathuthukayo kunhlelo zayo zokumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi.
It is further imperative that the said emission reduction targets are anchored on supporting, financing and equipping countries to gradually and sustainably migrate from fossil to renewable energy. Notwithstanding that, as a country, we are a net sink. I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a condition of 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented towards mainstreaming climate change adaptation and resilience across all sectors of our economy.
Umongameli Joe Biden wele Melika laye ongena umhlangano munye uthetheleli thuba uxolisa kunkokheli yamazwe omhlaba ngenyathelo eselaselithethwe ngumongameli Donald Trump amnqobayo ukukhetho olwedluleyo elokuphuma kusivumelwano eseParis Agreement sokukhuthaza amazwe omhlaba ukuthatha amanyathelo okumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi i-climate change ukuze umonakalo ungabi mkhulu kakhulu. Umongameli Biden uthe njalo amazwe asathuthukayo kumele ancediswe ngoba kulesidingeko sokuthi aphathiswe ngemali engafika amabhiliyoni edlula alikhulu $100 billion ngomnyaka ukuze yenelise ukumelana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Uthi kunje le Melika liqoqa ukusungula uhlelo lwamabhiliyoni amathathu amadola ngomnyaka $3 billion ezasetshenziswa emsebenzini wokumelana lomonakalo osudalwa yikuguquka komkhathi. Kodwa edabeni lwezitshenziso zenotho zelizwe lakhe lezemazwe nawe inhlanganiso ye-European Union umange lokuthi lezi zitshenziso aziqondiswanga kuzulu weZimbabwe kodwa kwezinye iziphathamandla zezanu-PF ezikuhulumende kanye labamankampani labanye osomabhizimusi abadlelana lalezi ziphathamandla emkhubeni wenkohlakalo. Uqhubeke ethi uhulumende angavele aguqule indlela abusa ngayo alondoloze ilungelo loluntu aqhube ukhetho olubalulekileyo kanye lokulwisana lenkohlakalo izitsheziso lezi zilakho ukwesulwa. Uhulumende weZimbabwe ubeke wabika ukubana uMnangagwa uzahlangana lehloko kahulumende leBrithani uMnumzana Boris Johnson kodwa uhulumende walelo lizwe ubikwa esethule umbiko othi akayisenelisi ukuhlangana lomkhokheli weZimbabwe. Umhlangano ophathelane lokuhlaziya ukuguquka komkhathi oweclimate change oqale ngempelasonto eGlasgow kwele Scotland uphela mhlaka 12 Lwezi. Ngimele Studio 7, ngise Maryland ngiwuPraxitus Jeremiah.
Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lasithupha kusiya kwelichumi lasikhombisa yokuzalwa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle izolo bethule umbiko wokwazisa ngaleli nyathelo njalo bexwayisa abezikolo, amakolishi lamayunivesithi ukuthi bahlabise abafundi abaleminyaka le kusukela lamuhla. Bathe njalo kuzasetshenziswa ijekiseni elungiswe yinkampani yakwele China iSinovac engenye yamajekiseni asetshenziswa elizweni ebantwini abadala. Uhulumende uthi uphakathi kokucubungula ukuthi abantwana abaleminyaka ephansi kwelichumi lasithupha bengahlatshwa yini labo lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.3 million. Uhulumende uthi elokhu ekhangelele ukuthi inani leli lifike kuzigidi ezilichumi i-10 million ngompalakazi ukuze ilizwe lifinyelele isibanga sokuthi selivikelekile i-herd immunity. Intatheli zindaba zeZimbabwe ikakhulu ezisebenza zizimele ziveze ukukhathazeka ngokwephulwa kwelungelo lazo lapho zisebenza njalo zihlukunyezwa nguhulumende kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emkhosini owenzelwe eBronte Hotel eHarare ukunanza usuku olwe International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists oqoqwe ngokusebenzisana kwabe Media Alliance in Zimbabwe MAZ labe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Emazwini afundwe ngumqondisi ohlangothi olubona ngezentatheli zindaba ezisebenzela amanye amazwe uDr. Ivano Gurira emele unkosikazi Monica Mtshwangwa umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uthi bazimisele ukubona ukuthi imithetho ekhona elizweni iyazilondoloza sikhathi sonke intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Uthi kodwa kumele lazo zilandele leyo mithetho.
You will appreciate that our quest for a free, safe and protective media environment does not mean that journalists will be allowed to roam freely and break the law, but instead to roam freely within the law, which I am convinced is designed to protect them.
Ukuba khona kohlangothi lezokuthapha izindaba okukhululekileyo akutsho ukuba intatheli sezivunyelwe ukwenza santando zisephula umthetho. Kodwa kumele ziwuhloniphe lo mthetho wona owenziwa ngendlela yokuzilondoloza.
Isiphathamandla senhlanganiso elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eyemedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, Unqaba Machazi, ulandisa kabanzi ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Kuyenza umsebenzi wentatheli zindaba asokucala, sizabezama lathi ukuthi njengentatheli zindaba singezelele kuaccountability le-transparency ukuze ukuthi amazwe ethu athuthuke. Yikho okuqhakathekileyo khona lokhu. Ngokubona kwethu Zimbabwe le ngelinye lamazwe elingaphathi kuhle intatheli zindaba. Sesibonile eZimbabwe ukuthi ngelinye lamazwe elihlukumeza ama-journalist kakhulu.
Uqhubeke elandisa ngezinye zezehlakalo esezithe zaba khona eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika, uMachazi, zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba kodwa engekho obotshwayo.
Kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awona mjeyiwa okuthiwa wathunjwa ngabantu esithi ngama-security agents. Lanamhlanje ula muntu oseke wabotshwa kumbe wabuzwa amapholisa ukuthi indaba katawanda mcheyiwa ihamba njani. Siyathola ukuthi eMozambique kulo Ibrahim Mbaruko osesiyakwanisa 19 months wacatsha kodwa asizwa lutho okukhulunywa ngaye, namapholisa aphendla indaba yangkhona abatsho lutho. ETanzania kule ndaba ka-Azory Gwanda osekwanisa iminyaka emine kungaziwa ukuthi waqondaphi ngo-2019 ilizwe lakhe lathi hayi kutsho ukuthi enxa esowafa kodwa lanamhlanje asikabona isidumbu sakhe. And abantu abaphendle amapholisa ukuthi bephendle ukuthi andikwenzakalani ngempilo yakhe.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association in Zimbabwe, YOJA, uLeopold Munende, uthi imikhosi enje inika intatheli zindaba ithuba lokukhulumisana lamapholisa ukuba azwisise ukuthi zisebenza njani.
Ilanga leli qhathe kakhulu ngoba lisinika lathi ithuba lokukhumbula osekwenzakele kithi njengentatheli zindaba, ikakhulu sisezandleni zamapholisa lamasosha. Njalo lisinika ithuba lokuthi sikhangele ukuthi ingxoxo esesike saba lazo lamapholisa sesingaphi ngazo. Sesilesikhathi sikhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, naye yathembisa sibili ukuthi uzalungisisa udaba lolu ngoba sesile intatheli izindaba eziningi kakhulu ezitshaywayo ezibotshwayo.
Umunende uthi ufisa ngabe ziyahlolisiswa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwintatheli izindaba ikakhulu ezandleni zabomthetho.
Kumavila amabili adluleyo kumbe sokubutshwe intatheli zindaba kumbe ezingafika ezinhlanu sibili. So sithemba ukuthi ilanga elinje elingenza ukuthi laye uhulumende lengatsha zakhe zingabona ukuthi into abazenzayo azilunganga, njalo sokuyisikhathi sokuthi beqale ukubopha lokubophisa wonke ongahloniphi ikakhulu amalungelo entatheli zindaba. Ngingakhohlwa nabanye kumbe ngingadeleli abanye abanamalungelo abo.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazimisele njengohlangothi ukulondoloza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
And we promise that we will continue to recognize your rights. Where a crime has been committed against a journalist, please come forward and report. But take note of the date, time and place.
Sizoqhubeka siwalondoloza amalungelo entatheli zindaba. Lapho kudale khona icala kuqondiswe kuntatheli izindaba yanini mangala, njalo lisitsho usuku lwakhona isikhathi lalapho lelo cala elidalelwe khona.
Uhulumende uthi eleZimbabwe linganeno kwezokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba njengoba bengekho asebethe babulawa njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Lolu suku lwahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations ukuthi lunanzwe minyaka yonke mhlaka 2 Lwezi. Linhlanganiso ibika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiyafika u-2020 kule ntatheli zindaba ezedlula inkulungwane eyodwa 1200 ababulawa besemsebenzini, kodwa iningi lababulalayo abazange babotshwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umabhalane wogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana James Manzou, uthi uhulumende uyasekela ukubunjwa komthetho ozajezisa abafuna eZimbabwe letheswe izijeziso ngamazwe aphetheya. Uveze lokhu ekhuluma edalele ePhalamende namuhla, lapho wagcizelele ukuthi isithunywa somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ebesiselizweni. Usikhichamfundo Elena Duhan laye wagcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ziyenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe. Inhlanganiso ye-Anti-Sanctions Trust ehlezi itshengisela eHarare phambi kwesigodlo sommeli welemelika eZimbabwe yakhalaza ukuthi iPhalamende ibumbele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe.
Akwephusi ukuthi abantu uma sebehlulekile ukubusa ilizwe basebenzisa umthetho. Mina angikholwa ukuthi ilizwe lethu uhlupho ngama-sanctions. Bengaze befake umthetho wama-sanctions as long as esikubonileyo sebefike khonale ukuthi bahaye indege edulayo, bahamba le-delegation eningi visas amanye amazwe, ukuthi uzathola ukuthi abanye bahambile with a lini delegation, thina sahamba delegation yabantu abangani baya emthathweni. Ozibuza ukuthi kati laba abaningi uma ehambe labantu abalikhulu bayakwenzayo. So ukufaka umthetho lowo yikuzama ukuthi ukudlova nobugebenga babo bube legal. Ngoba okokuqala abarespond ukuthi kungani kwathiwa abafakelwa zona izo zijezi, kuyini asebekwenzile ukuthi betshengise ubuntu, ngoba thina anti sibuswa izigebenga. So uma ungasafakwanga amanye amazwe afaka indlela yokuprotekta abantu bahlala behlukuluzwa.
Kodwa uhulumende uthi usekela le inhlanganiso eyaziwa ukuthi Anti-Sanctions Trust.
Umuntu lomfo wabo into eyodwa, umntanakhe lowo trust ayifomileyo yena. So akwethusi trust ebunjelwe ukuthi yefuqa imfuno zabo. Kungaba kubuthi sitasi ukukhuluma ngayo ezifo sikhuluma nge-independent trust, hayi into yabo leyo.
Ubona umthetho lo uqondiswa kubobani?
Bakutsho vele phambilini ukuthi uqondiswe kwabalwela amalungelo oluntu, uma uqondiswe kwabaphikisayo ikakhulu abebandla le-MCC alaye. Kodwa ekugcineni kwakho konke bengawenza lo mthetho bewufake, kodwa ezongize ekha i-responsible ilizwe alivoti. Bangaze bebiza ama-commissioners, bebiza obani outside, bebuye bethi as long as expenditure yethu sifaka kakhulu imali kuna-productive sector ilizwe kalivoti. As long as sithatha umnotho welizwe for individual benefit, abantu bazanotha sibili njengoba sobonile betshengisa ukuthi bayajabula khonale, kodwa izizalwane lelizwe kuyaqhubeka kuduvele.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, mthakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa isimo somnotho elizweni esiphazanyiswe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ukuze sizwe ukuba baqhuba njani umsebenzi phakathi kobunzima obudalwe ngokungaqhubi kuhle komnotho welizwe. Sulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wazise ngohlelo lwemelika lokwehlisa udubo oludalwa yintuthu e-methane. Ubike lokhu emhlanganeni ongena inkokheli yamazwe omhlaba edlula ikhulu kulanga lesibili lalo mhlangano owenzelwa kwele Scotland ophathelane lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Change Conference. Lolu hlelo lubikwa luzagubhela iingatsha ezihlukeneyo zikahulumende ezigoqela olwezamandla kagetsi, olokulima, olokuthwala kwempahla labantu, olubona ngokwakhiwa kwezakhiwo kanye lokwendaba zasekhaya. ukwehlisa intuthu eyiyo yona umkhathi. Lolu hlelo lubikwa luzakwenza elimelika ligcwalise iziqondiso ezeglobal Nathan Pledge, okuyizithembiso zokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhokhelayo ekwehliseni isilinganiso se-methane emissions ukuze sibe phansi kokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka ka-2020 kusiyafika u-2030. Inhloko karhulumente yeleBritane uMnumzana Boris Johnson uncome isivumelwano esilotshwe eGlasgow, eScotland, esiphathelane lokwehlisa udubo lokutshabalaliswa kwezihlahla lamaganga emazweni womhlaba esigoqela amazwe afana labo Brazil, China, Russia namanye.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi uhambo lwakhe emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26 kwelengilandi kuyindlela yokuvuselela ubudlelwano lamazwe awentshonalanga. Kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi uhambo lolu alusoze luguqule ingqondo zenkokheli yamazwe omhlaba. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kujera.
Indaba ye-re-engagement angiboni izaletha inguquko masinya, ngoba sizabona ukuthi uhulumende kumele abe le nguquko akumele ayenze lapha elizwe singakakhangelele ukuthi i-re-engagement isilethele okuningi. So kathesi ngibona njengani ngamazwi kuphela yikuthaba kuphela, kodwa angiboni ukuthi kuzasilethela okuningi kathesi ngikhuluma ngisenzeni. Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele abuyele lapha ekhaya umongameli alungise okuhluphayo okunjenge-economy, okunjengokuthi abantu bayahlukumezeka, abantu abala freedom okumele babe layo. So nxa umongameli engalungisa lokho ngibona njengani i-re-engagement izaphumelela, kodwa okakhathesi ngibona njengani indaba samakhamera kuphela.
Kesizwe imbono yakhe. Umongameli Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina eqatshwe kwele Azerbaijan ngamadola ayedlula isigidi esisodwa $1 million, lanxa nje omakhelwane abanjengele Zambia besebenzise indizamchina ezigadwa nguZulu Mathupha. Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Angleston Sibanda uthi udubo olukhona ngolokuthi iningi alizwisisi ukuthi i-climate change kumbe ukuguquka komkhathi kuyini, njalo kuzaba lomthelela bani kumnotho welizwe kumbe impilo yabantu mathupha.
EZimbabwe ngendaba udaba lweclimate change kusase lomsebenzi omkhulu sibili. Abanengi iningi ngalikazwisisi ukuthi kugukhulu kutshoni, iningi ngalikazwisisi ukuthi litshoni. Uyathola abantu basaqhubeka begamula izihlahla santando, abantu basaqhubeka abanye bechisa berelease lekuthiwa ngama-carbon emission. Yebo kambe i-percentage yethu ye-carbon emission eZimbabwe isasephansi ngoba thina sisasele izihlahla, sisasele lamagusu, sasele izintaba, kasikafiki ezingeni elinzima njengamazwe la esiwathi ngama-developed countries. Kodwa kuqakathekile ukuthi silondoloze khonokho esilakho. Yikho phela sibona sike saba lezindlala eziningi kakhulu, iwoma okukhulu kakhulu, izulu lingani kahle. Kusadingakala ukuthi sifundisane njengabosomabhizimisi ukuthi sihlanyelene izihlahla, silondoloze nini imvelo ukuze izululine, ukuze umumo omkhathi uqhubeke usiba ngcono. Kodwa singaqhubeka sidiliza khonoko kukhona, siyazibulala, sibulala elakusasa lethu, sibulala elakusasa labantu bethu.
Umnangagwa ubikwa ekhatshwe yiziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kunye labosomabhizimusi. Ukutshela laye uthi udaba lweclimate change lumele luchazwe mgceke ukuze abantu baluzwisise.
ukhanya lapha eZimbabwe indaba ye climate change kayikazwakali kayikangeni kubo somabhizimusi labantu makhaza asikazwisisi ukuthi i link ekhona phakathi kwe climate change lalokho okwenzakala lapha elizweni ingaba ime kanjani. I climate change ikhulunywa ngesaga, ikhulunywa ngamazwi a too technical ukuthi engxenye abantu abakho ngoxo le climate change okubanga ukuthi abantu bengazwisisa ukuthi ama disaster anjenge cyclone Idai esiwabone ngo 2019 kumbe ama drought esiwabona kathesi indaba yokuthi sekule climate change lapha elizweni njalo kumele lathi sibe silungiselele lathi sibe sikhuluma ngayo sibona ukuthi kulamathuba na esingawabona ku climate change njalo singenza njani ukuthi sizivikele ukuthi ilizwe lethu lingachabalali ngenxa ye climate change.
Umongameli Mnangagwa wethule namuhla amazwi akhe emhlanganweni lo lapho acothoze izijeziso zenotho ezafakelwa yena lenye inkokheli yebandla leZANU-PF. Kodwa wathi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukusebenzelana lamanye amazwe ekuqedeni udubo lokuqhelisa ukuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Abacubungula ezomnotho bathi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu ele-AIBZ elokumisa ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi alisoze lehlise ukuthengiswa kwemali emkambo wensitha. Bathi okungamisa ukuthengiswa kwemali yokulungisisa ezomnotho hathi ukulwisana lempumela yokuthengiswa kwemali. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amakampani aletha amagagasi kubomakhalekhukhwini aphiwe amaviki amabili ukuba kuthi kufika umhla ka 7 lwezi ebe esehlelile ukuba azise uhlangothi lwe-Financial Intelligence Unit ukuthi azofaka ziphi indlela zokwehlisa ukuthengiswa kwe-airtime ngesilinganiso esikhulu kakhulu. Umnumzana Dimsani Nkomo, ingcwethi kwezomnotho, uthi kakulungisiswe ezomnotho ukuze konke kulunge.
I-RBZ kumele ingakhangeli ikakhulu esithi ngama-symptoms kodwa ikhangele imbangela. Sambona ukuthi kuzasiza khona lokho ngoba i-black market yona le iyabe ilokhu itshintsha iguquka isiba ngcono bezama ukuyigijimisa isiba wesi. Okumqokwa yikubana umkhonomi ulungiswe.
Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu uthi ukuvalela abantu abathengisa i-airtime akusikho ukuzalungisa umnotho.
Konke lokho akusoze kusebenze, kuzathwalisa nzima abantu, bacatha ngomunwe, i-economy idilizwa yibo. Kumele kulungiswe i-corruption ngendlela efaneleyo, iyabantu abaphezulu, hayi ukulwa labantu abazithengisela i-airtime abazithwala nzima. Akusoze kuyivuse i-economy konke lokho abakwenzayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi we-Vendors and Traders Association, uthi lokhu akubethusanga ngoba kwakukhulunyiwe phambilini ukuthi kuyangcolisa imvelo.
Kuyadinga ukuthi khona nasi also nxa sisebenza sikhangele ukuthi asilimazi ezemvelo, into ze-pollution landline. Kodwa kwe-RBZ of course yazi ukuthi sokhangela kakhulu kumenemeni obenziwe ezimalini. Esingakukhuthaza ukuthi ama-members ethu atholakale engalindelanga le nto senzakala ukuthi bazame imizamo yonye ukuthi baziphilise. Silusizi kakhulu ekutheni sokuyahlukumeza indlela abaziphilisa ngayo, kube uhulumende ebenike ebanikile maybe i-warning besibathi gradually look for other things to do, kodwa ngakunjalo akusenani.
Unkosikazi Sifiso Hadebe, omunye wabathengisayo emgwaqweni, uthi baphakathi kobunzima obukhulu ngoba behluthunelwa zonke indlela ezibaphilisayo.
Ngibona ngani thina ama-vendors siyancindezelwa, sidliswa imbuya ngoluthi, kambe shuwa yonke into ngani siyavalelwa. Waye bengalwisani labo siphatheleni labe-black market ngoba kuyibo ababulala i-economy yethu. Iningi labantu libona kungcono ukuthengisa i-airtime ngoba ayihlali ingathengwanga, kodwa lokho abafuna ukusenza yokusibulala sikhangele.
Amakampani aletha amagagasi kamakhale khukhwini ayamukele ngesipho esinqumo esifakwe libhanga elikhulu ele Reserve Bank of Zimbabwe esokumisa kokuthengiswa kwe-airtime yamaphepha. Bathe lokhu kuyabaphathisa ekwehliseni indleko zabo njengamakampani njalo kuzaphathisa ekuphunguleni ingcekeza kumvelo. Ibhanga elikhulu selithe ukuze kwenqatshwe ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi bayo, umuntu othengayo kasavunyelwa ukuthenga kanye i-airtime edlula inkulungwane ezilitshumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Amakampani aletha amagagasi agoqela i-Econet, Telcel le-Net1 aphiwa umgoqo wokuba kuphela uzibandlela womnyaka ozayo abe esehlise ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi kwafika kumashumi amabili ekhulwini nge-20%, kuthi kuphela umbimbi kumnyaka ozayo abe esehlise afika kutshumi ekhulwini i-10%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini.